sinabanye sibone ngathi loku sokuyi indlela yozama ukuzabulisa ukuthi abantwana bapasile kakhulu kodwa kayisiko ngobana phela odila bokibo nabo bangenisa kumntwana kuyiphi indawo ngobana lamazomthweni abantu bafuna abantwana abakhaliphileyo olo A nguye ophuma phambili ulandelo lo B ulandelo lo C bayafika lile E ngabo uD lo E yebo ngomlomo kwathiwa baphathile kodwa ize izinto ezingasebenziyo zona lezo ngombono wami.
Ababalisi bona bathi izimseki kayizange ikhulumisane labo ekuthatheni lesi sinqumo kambe yinto elokuhla kaniphaphakathi adini le
ayisebile lokuhlakanipha baba Nkomo labalaleli ngoba umkhulumisane zoba njengoba ngishitho nxa mina engingaba umphathi wecollege ngizakhalelwa ku-A lo-B lo-C ngoba indaba le ngeyesizwe izimseki ayinalo ilungelo lokungokuhlala phansi yodwa ilisisithi loku kuze selephumile ezandleni zayo angitho kumele kuhlale loko kwama-stakeholders kuvunyelwane kubonakale uhlozi luka-D uhlozi luka-E ukuthi umntwana luyemukele kayini ekonflikti kumfundele ubunesi kumfundele ubutisha ngabe lokaloku iziko ziyohlozi yikho izinto lihamba ko loko ezimtheli bayazenzisai bazama ukuthi bathi bona kuyasethizwa ongasethizwa loku
nxa sesikhangela umntwana nalo ophume lo D kumbe lo E uyabe ethole how many percent
kusho ukuthi empeleni uyabe ngaphansi kwabo-50 kuthi itodila o-E bathi besheta kubeshiya kuba-40 lakubo-30% ngoba ngiyakwazi ukuthi ungakhangela ngibona elinye ilizwe lizabonalokhu elithatha o-30% i-South Africa nema-yunivesithi amanye ayathatha u-30% usiya phezulu lomuntu ophasileyo kodwa shuwa ungathi umuntu le-30% ophasileyo ikwehlisa izinga lohlonzi lokufunda lokho.